sasa sikuzwile sisenze iapplication sakuzwa ukuthi kukhanya ngani kulezi ndawo ezizahlalwa kwathiwa ke kulabantu abavele mele bangene bafaka ama-application ndaba bazaphila license. Thina njengabantu sakwenza ukuthi hayi sina silandele ukuthi sifuna ukusakaza ngoba sikwaziyo ukusakaza sakazela uZulu wonke weZimbabwe. Sabhada lezo zimali ezifika ama-15,000 singabantu esicabanga ukuthi mhlawumbe lathi siyaphiwa ke ithuba lokubana ke sisakaze ngoba sithanda ukusakaza. Kodwa vele kukhanya kwakusenziwa nje okomthetho ukuthi hayi kuthiwe kwenziwe ukunxusa abanye kodwa vele babe labantu babo abafuna ukubanika.
Se lizaqhubekela phambili njani-ke njengenkampani lizamelela elinye ithuba na kumbe sokuyikudilika kwayo inkampani?
Inkampani kayidiliki nxa ukhangele thina mina njengami mina ngizalele ekusakazweni lokhu ngifuna ukusakaza bakahlala bencitha kodwa ngisoze nje ngiphela amandla ngakho lokho. Into ekhona ubana-ke ngizahlala lokho ngizama ngethemba ukubana one day ngolunye usuku nje kulo muntu la kuzake ufike engqondweni yakade hhayi ukuhlukuluza lokuncinezela umuntu onje kakulunganga ekela la esinike sithuba lokubana kenze lokho akwaziyo. Siyohlala lokho esilindile lokho esizama ungakhohlwa ukuthi lokho ekuzama kwami ngokwesibili kusehlula sazama okwakuqala okokuthiwa i-National Commercial Radio License sehluleka sathi hayi mhlawumbe bathi thina size sisakaze kahle ilizwe lonke kuphela ke uBulawayo hayi lako uBulawayo kukhanya sokwehlulile futhi.
Khona ungathini isibanda ngodaba lokuthukululwa kwamagagasi elizweni nguhulumende?
Ngiyangisa nje kulo hlazo olukhulu ukuthi ilizwe njengeZimbabwe lokhu lisancindezela ukuthi kunikezwe amagagasi abantu ukuthi basakaze lokhu kumelele ukuthi hayi manini kube ngeyodwa. Ke sikhangele umakhelwane kwa-South Africa sikhale ukuthi mangaki sikhuluma ngama-radio afika ke ama-thousands lama-thousands sikhangele even kwalabo Mozambique lakwaZambia eZimbabwe iyazitshela ukuthi ke emazweni ke iphumelele kakhulu kwezokusakaza kodwa ke iyencindezela kakhulu. Kwesatshwane kanti ukuthi unikeze ama-radio license amaningi ande ngawe uyaniyeza abantu bonke bazisakazela abafuna ukusakaza kodwa belandele imithetho elizwe kodwa Zimbabwe kwenzakala lokhu kuzithi kuhlungu kakhulu ukuthi kungani kumbe ngabantu nje abazondwayo.